Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhla ka 18 inhlangula 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje kulabalishumi abatholakale bele COVID-19. Ebantwini abahlolwe eZimbabwe izolo, laba bantu bakhuphule inani lasebefunyenwe beligciwane leli laya kwabangamakhulu edlula amane 401 emhlabeni jikelele, sebeyizigidi ezidlula eziyisithiyagalombili 8.4 million.
Lapha siyenze i-demonstration yokuthi vele i-government sifuna iwazi ukuthi sifuna imali, ama-US dollar. Imali yethu ayisakhwani.
Abongi besibhedlela se-United Bulawayo Hospital batshengisele phambi kwalesi sibhedlela bekhonona ngeholo abathi liphansi kakhulu.
Ukufuna independent commission kungenzakala kodwa akuqakathekanga. Asikho okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi abantu abatholakala besetheswa la macala becubungule ngamapholisa, uma beboshwa bebotshwe bevela phambi komthethwandaba.
Abe-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa bathi uhulumende kumele asungule uphenyo lokudingisisa udaba lwenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabalishumi abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo. Laba bantu bakhuphule inani lasebefunyenwe beleli gciwane laya kwabangamakhulu edlula amane 401. Abasinde kulesi sifo sebengamachumi edlula ayisithupha 63, sabulala abane. Abalishumi laba ngabanye babagcinwe endaweni ezithiyeneyo zelizwe kuma quarantine centers, abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu leli gciwane laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 60,585. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalombili 8,476,148, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 452,069. Abasinde kulesi sifo sebeyizigidi ezedlula ezine 4.4 million, kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Africa asebebanjwe beligciwane leli sebezinkulungwane phose amakhulu amathathu 267,519, labulala inkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,197, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 122,661, kubika abenhlanganiso e-African Union. Iningi labantu lithi alila siqiniseko sokuthi yiziphi izibhedlela zakoBulawayo okumele liye kuzo ukuze zithole usizo ngokuphathelane le-coronavirus. Uzaphethe isikhundla somqondisi wohlangothi lwezempilakahle esibhedlela sempilo kuBulawayo uDokotela Xolani Ndlovu utshele usandekile mhlanga weStudio 7 okumele abantu bakwenze nxa bezibona bele COVID-19 ukuze bafinyelele uncedo lokwelatshwa.
Isibhedlela sempilo kwakathesi asikho designated as isibhedlela esiyelapha abantu abale COVID-19. Akhona ama designated centers owakhathesi iZone Groove Hospital le kusileni hospital kobulawayo, kodwa kuyatholakala ukuthi kube lesigulane esifika empilo singazi ukuthi sile COVID-19 bese sizotholakala sesithestiwe ukuthi silayo i-COVID-19. Uma kusenzakala lokho isigulane leso siya asi admitwa empilo hospital. Siya miza abe Bulawayo City Council uthi ngihambise leso sigulane lapho okule isolation facility eyabantu abale COVID-19. Nxa kuyukuthi umuntu lo udinga ukuthi a-admitwe esibhedlela. Ngendaba eyokuthi abantu bengayibambi COVID-19, akhona ama-recommendations afakwe nguhulumende ukuthi umuntu wonke akahlale efake imask. Imask leyo ngiyokuncedisa ukuthi ungamemethekisi i-coronavirus, kunjalo iyehlisa ithuba lokuthi ungayithola wena i-coronavirus uma kulomuntu othe wathimula kumbe wakhwehlela kwasala igciwane emoyeni. Bese kusiba le ndaba yokugeza izandla kumbe usebenzisa ama-hand sanitizer ukwenzela ukuthi uma uthe wathinta indawo ele COVID-19 ungayilethi i-COVID-19 ebusweni bakho, emehlweni, emakhaleni, usuyiletha ngesandla, kodwa izandla zakho ziyabe sezihlanzekile.
Ezinye ingatsha zesibhedlela sezivaliwe. Baningi yini abantu ababuya bele mkhuhlane etshiyeneyo?
Kuliqiniso ukuthi ezinye ingatsha zesibhedlela zivaliwe, kodwa lapho kudingeka ukuthi umuntu ayelashwe lokho esithi ngama-emergency services avuliwe, akekho umuntu odinga usizo esibhedlela wobuyiselwe emuva engancediswanga.
Lo ngudokotela Xolani Ndlovu osaphethe isikhundla somqondisi wohlangothi lwezempilakahle esibhedlela sempilo koBulawayo. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni loSandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona ngale koBulawayo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyeneliswa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abongi besibhedlela se United Bulawayo Hospital UBH batshengisele phambi kwalesi sibhedlela bekhonona ngehola abathi liphansi kakhulu, bathi njalo imali eyengezwe nguhulumende incane kula laleyo oyawumelana le-COVID-19 eya-allowance ingabancedinga lutho. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abongi abaningi besibhedlela ese-United Bulawayo Hospital bake bashiya ukusebenza bayatshengisela behlabela bephethe amabhakane alotshwe okutshiyeneyo okungezinye zezikhalazo zabo njengendlela yokungajabuleli abakuphiwa nguhulumende. Umnumzana Anthony Majongose, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association, izina esibhedlela se-UBH, uthi bona abakufunayo ukuthi bathole imali ezenalisa ukubaphilisa.
Lapha siyenze i-demonstration yokuthi vele i-government sifuna iwazi ukuthi sifuna imali, ama-US dollar. Imali yethu ayisakhwami. Siyabona kule COVID allowance ifa kwele government leyana. Sina sithi i-COVID allowance leyi yenzi ukuthi vele azifanale lamanye ama-civil servants lapha. Sina vele we are at risk.
Umnumzana Nicholas Chitore, umgcinisihlalo wezina esabelweni sakoBulawayo, uthi kuyadanisa ukuthi abantu bakhangelelwe ukuba khona emsebenzini sikhathi sonke kodwa kungakhangelwa izikhalazo zabo.
So the issue here, what we have is that, you know, instead of our salaries going up,
ushaba olukhona lapha ukuthi ekuthini iholo lethu ikhuphuke, ibona wonke umuntu ukuthi iholo liqonyiwe. Singaziswanga, satshelwa ngemva kwelanga lokuhola lidlule. Izinto azithengeki, ngapha sikhangelele ukuthi sibuye emsebenzini insuku zonke. Umuntu nxa kumele asebenzise imoto yakhe kumele athele amafutha emali engange 1400 pound. Lapho ke ingxenye yeholo iyabe isihambile ungakakhokheli indawo yokuhlala. Thina njengenhlanganiso sikhangela izikhalazo zabo ngoba zimqoka njalo sizazihambisa phambili. Kodwa indaba edanisayo
which are genuine, which will move forward to the national, but it's actually a very serious situation.
Umnumzana Charles Jele, omunye wabongi, uthi isikhathi sesiside lokhu ebesebenza nzima izikhalazo zabo zingananzwa.
Lesikhathi eside silokhu esibekezela sisebenza under ama-chiefs la khona. Ekuqaleni i-productive personal productive building le ibingekho, so besisebenza si-exposed sinjalo. Seems uhulumende is not taking cognizance of i-hard work esiyifakayo, is relaxed and focused on other issues.
Unkosikazi Molen Zulu uthi bafuna ukubhadalwa ngedola lemelika ethi bayehluleka ukuthi bathenge izinto ezimqoka ezidingakalayo empilweni yabo.
Imali vela ikwani wakathesi sihambe sahola ufuca ibasket eyi-1 awuthenganga mfutha uthenga amafutha but ubone sobhale 2.8. So uthi wesinika i-US is the best because i-US aliwi.
Unkosikazi Nomsamoya obesesibhedlela esiyahlolwa uthi lokhu kuyadanisa ngoba kuzenza iningi lingatholi usizo bona bengaphilanga kuhle.
Lokhu kunzima kuyadanisa ngoba kudala sibakhangele onesi bekhala ngeholo kodwa kungela okwenziwayo. Lokhu kufaka lathi esiphila ngokubonwa ngodokotela engozini yokulahlekelwa zimpilo zethu.
Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zesibhedlela se-UPH yehlule ngoba bale ukuvula iminyango yehofisi bethi kulomhlangano. Izolo uhulumende ukhiphe umbiko esazisa ukuthi izisebenzi zikahulumende siza kwengezelelwa iholo lokunikwa imali phezulu e-COVID-19 allowance. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngubathabile Masuku.
Kunjalo nje, izisebenzi zikahulumende ezikuhlangothi zezempilakahle sezikhalale umsebenzi. Zilobele uhlangothi lwe-Health Services Board zisithi kaziyamukeli iholo elikhuphulwe nguhulumende izolo. Ngakho-ke sezikhalala umsebenzi. Zithi azibuyele emsebenzini uhulumende nxa engasaziholisanga ngamadola eMelika. Umqondisi we-Health Services Board, uDokotela Paulino Skosana, utshele uGift Dube we-Studio 7 ukubana sebezazama ukukhulumisana lezisebenzi lezi kulandela okwethulwe yizo encwadini ejulileyo yezikhalazo zabo.
Sesitholile sesingani siyayikhangela ukuthi sibone ukuthi singenza kanjani. Sizama ukuthi sikhulume nabo sibone ukuthi kuyahamba njani.
Singathi ke uhulumende ulayo yini imali yangkhona ke?
Phela mina angiso lesikhwama semali. Mina ngizadlulisela khona ngale kule mali khona. Sizwa ukuthi balayo yini but mbona ngani kayikho in US dollars.
Singathi ngamabhondi kodwa ke siyabona ukuthi libanikile iholo elikhuphukileyo izolo. Lokho bekhonona bathi iholo lelilutshwane pho ke lina likubona njani kona likubona njani?
Ayikho ngisendleleni, so siyazama ukuthi siyekhuluma ukuthi sizwe ukuthi asikhulumi labo kufuneka khuluma lo mkhulu wami.
Singathi bona abakakulandi ukuthi kuhlale phansi likhulume.
Hayi, izolo ngingathi siyasihlafu labo nje inkinga yabo yona leyo ukuthi bafuna imali ibhadalwe njalo. Mna lami ngiyahambisa ilizwi khona ngale ngizuke ukuthi khona lapa abale mali khona kubayihambisa njani.
UDr. Paulinos Skosana, umqondisi we-Health Services Board, ubexoxa lapho ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Abe-MTC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa bathi uhulumende kumele asungule uphenyo lokudingisisa udaba lwenkohlakalo lokutshontshwa kwemali eyayimele isetshenziswe ukumelana le-COVID-19. Ikakhulu leyo ebikwa yaqondiswa kumankampani alobudlelwane lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Likhuthazo yenziwe emhlanganweni nentatheli izindaba owenzelwe eHarare namhlanje ngemva kokuphuma kodaba lokuthi inkampani ye-Drex Consult SAGL yalobelana isivumelwano sezigidi ezingamashumi ayisithupha eMelika 60 million sokuthi ithengisele uhulumende weZimbabwe imithi lokunye kukumelana le-COVID-19. Uhulumende uqine iquma ubudlelwane lale nkampani kodwa lokhu kwenzakala ngemva kokuba sekuchaphazwa isigidi samadola eMelika eyaphiwa leyo nkampani. Lanxa udaba lolu solusemthethwandaba be-MDC Alliance bathi kumele lolu daba lusuzisiswe ukuze uZulu aziswe okwenzakalayo kulesivumelano kujeziswe amacebo mabili abangabe baphatheka kunkohlakalo. Isikhulumeli se-MDC Alliance unkosikazi Fatsa Imayere uthi uphenyo lolu kumele lwenziwe mgceke kungabi lokufihlwayo.
We demand a public televised inquiry into the COVID gate scandal.
Abantu abakahulumende abalezikhundla eziphezulu sibona bedlala ngathi bebopha abantu abangelamandla kangako nalabo abancane kundaba lezi. Kungani u-Obadiah Moyo, uGuba Mathanga, uMthuli Ncube, uCollins Mnangagwa bengakabotshwa?
Umayele uqhubeke esithi uhlangothi olulwisana nenkohlakalo kalutshengisi ukuba luzimisele ukulwisana nenkohlakalo elizweni.
And transparently, it should be disbanded.
Sifuna basebenzi bezimele bengelacele abalisekelayo. Sesidiniwe ukuba babopha abantu babachiye labo besenza indaba zenkohlakalo elizweni. Ukuzimela ingasekeli icele izakhi ngeyinye yenguquko esifuna ibe khona elizweni.
Kodwa isiphathamandla sohlangothile okwethulwa kwembiko kubandla le-ZANU-PF uMnumzana Thabazwa Mgwadi uthi kungamanga ukuba kule nkohlakalo evinjwa libandla leli.
The demand by the MDC Alliance is just but absolute hogwash. Of course, from the desk that I am speaking from.
Lokhu okukhulunywa libandla le-MDC lize nje umongameli loba abemuli yakhe ngabakho kulezi ndaba abakhuluma ngazo. Ukuthatha imfanekiso lomongameli akutsho ukuba abantu bayabe besebenza lomongameli.
With regards to whatever they are referring to as COVID scandals.
Ingcitshi ecubulana nezombusazwe uMnumzana iPhithule Maphosa uthi kumele abantu abaphatheka kunkohlakalo babotshwe, hatshi ukwenza uphenyo lokudlalisa imali.
Ukufuna independent commission kungabe kungenzakala kodwa akuqakathekanga. Asikho okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi abantu abatholakala besetheswa la macala becubungule ngamapholisa uma bebotshwa bebotshwe bevela phambi komthethwandaba ukuze icala leli libonakale ukuthi liyaphela, kutholakale isombuluko kulokuthi sigijimele i-commission.
Abe-MDC Alliance namhlanje benzele umhlangano wabo lezindaba e-Media Center eHarare ngoba ama-ofisi ababewasebenzisa seyabahluthunelwa ngabecele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela okwenzakala elizweni okugoqela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 lokuxokozela kwezisebenzi zikahulumende ezikhala ngeholo eliphansi. Kodwa likhumbule izihlobo, alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya kungenxa ye-COVID-19. Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa nguGibbs Dube.
Umongameli Donald Trump usezama ukumisa ukwethulwa kogwalo olulotshwe ngumnumzana John Bolton owayesiphathamandla sikahulumende wakhe esibona ngezomvikela. UTrump uthi ugwalo lolu lumumethe imfihlo kahulumende njalo uBolton ulobe amanga ngaye. UBolton uveze ugwalo lolu okumele lwethulelwe kuZulu ngomvulo ukuthi uTrump wacela ilizwe leChina ukuthi limncedise ukuba anqobe kukhetho oluzayo lonyaka. UBolton uphinde waloba ukuthi uTrump uyazehlulekela njalo kwakungamelanga ukuthi abe ngumongameli wakwelemelika. Kodwa uTrump uthi uBolton uyazikhohlisa ngoba wayevele esehluleka umsebenzi wakhe. I-Supreme Court kwelemelika isiyethule isinqumo sokuthi kumele kuvikelwe abantwana babantu bokuza abangaphansi kohlelo lwe-Deferred Action for Childhood Arrivals Program kumbe i-DACA. Abantwana laba abanye babo ababuya kwelemelika labazali babo besesebancane bedlula inkulungwane ezingamakhulu ayizithupha lamajumi amahlanu 650,000. Sokugcotshwe umnumzana Evariste Ndayishimiye ukuba ngumongameli wakwele Burundi kulandela ukubhubha kwamnumzana Pierre Nkurunziza. Ubethanelwe ukuthi uzangena esikhundleni sikamongameli ngoNcwabakazi, kodwa umthethondaba weConstitutional Court uthe kumele kwenziwe ngesiphangiphangi kulandela ukubhubha kukamongameli welizwe lelo.
Ngoza ekubandla le MDC isiye kwelinye izinga ngoba abanye abasuka kucelele MDC Alliance ekhokelwa umnumzana Nelson Jamisa abafana nomnumzana Elias Mudzuri lotapiwa Mashakada bathi lanxa bengasekeli uJamisa abayi kucelele ikhokelwa ngukosazana Thokozani Khuphi ele MDCT. Kambe lokhu kungaba kusijoni ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Sweden Chiroza isikhulumele seMDC Alliance kobulawayo endawonye lomnumzana Mbuso Fuzwayo ohlaziya ezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Akwenzakala kweMDC kulusizi but bona kungazathi ubuhlungu abangafuni ukuvuma inhlangothi zonke futhi ufane uqale ngo-2005 lapho owayethandwa ngabantu abaningi bamvumele sephula isisekelo and abakhala kade singesisekelo ababalisa umajemu Khuphi bangama-beneficiaries okwethulwa kwesisekelo. Bona ngazathi into eluhlupho ngu-MDC basuke bakhuthanisa kakhulu ukukhiphizano babalekela abathi ngama-founding values abo. Okunye kwangikhona kuma-founding values abo kwakuyi-constitutionalism.
Nansi daba mnumzana Chiroza uyakhuluma lapho umnumzana Fuzwayo uthi okwaphambanisekayo i-constitutionalism isisekelo sombuso webandla akusithe.
Ngo-2005 kwaba lephutha le-constitutionalism. Into eyayenzakala ngo-2005 yikuthi inkokheli zonke nje zaphambanisa ngokuba lokhetho udaba lwe-senate. Into eyayimele yenzakale yikuthi i-MDC kwakumele zilandele i-Kokokujong ukuba kuthwangekayo njengoba phela yena ngesekelo sombuso sebandla kwakunguye owayebambe ngo-major policy. So kwakumele kulandele lokho kwakujong kuthwangekayo ukuthi kuhambe ukhetho kwakuvele kuliphutha ngoba kwakungele kokukwabi. Then kuleyo ndaba kuthe constitutionalism bona ngani i-constitution iqalisa ukwephulwa okusobala ngo-2007 lapho umama uKhuphi wabambana labanye ukuthi bekhiphe umama uMpatibenga isikhundla sakhe ayekhethwe ngo-18 March 2006 kucongress eyabakhona eHarare. Okwenzakalayo ngaleso sikhathi ukuthi umama uKhuphi babethe kuyakuba le-congress emakhandeni. Bathe befika emakhandini babona abantu abaseke kumama Matibenga bebaningi kakhulu. Bakutshela amapholisi ukuthi becitha abantu. Namhlanje omaKhuphi bafuna ukwenza bona i-charge ze-constitutionalism.
Nantu daba umnumzana Fuzwayo uthini wena lokhu?
Ngibona ngazathi umfo wethu akubekayo kungokunye kwamaqiniso. Kodwa okuluhlupho eZimbabwe ukuthi kwakufuze kulandele ubaFuzwayo ayinankhona ukuthi ibandla akufuzanga kulandela umuntu. Singafundisa abantu beZimbabwe ukuthi kulandela umuntu. Umuntu wonke owenyama ulesikhathi samabhuku. UmaKhuphi kukhona kuphambanisileyo kodwa uma sithi ngo-2007 anje umaKhuphi waphambanisa ye kuliqiniso ukuthi kwakufuna sokutshintshiwe ukuthi i-Congress yenzakalela ngaphi e-restaurant yakhe. But uthwangirayi noMakhuphi bonke babevumelana ngaleso sikhathi kwakumna. UmaKhuphi ukhala kathesi kodwa izikhathi zonke lezi ubevumelana nokugaya ngokuthi senziwa nguTwangirai. Ngiyakwazi abantu abaningi ungathi uTwangirai ube namabatha abakuthandi kodwa uTwangirai ulufa lolu lungene ngaye ngokuthi ungagana 2005 kwephula isisekelo abantu bamsekela. 2007 wavumelana noMakhuphi besiya ephula isisekelo uMakhuphi kakubona ngakho kuyinto enhle. 2010 ngesikhathi kuthaa uMangoma UmaKhuphi kazange ekhondene i-violence within ngoba wesazisele ukuthi uthiyile lapha
Umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla leMTC Alliance wobulawayo. Limuzwe ixoxa lapho indawonye lomnumzana Mbuso Fuzwayo ohlaziya ezombusazwe. Zichaya umpululu inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngemva kwesaziso sikamongameli Cyril Ramaphosa sokuthi indawo abasebenza kuzo ngobuningi ezigukela ezokudlela amahotela lezokulungisa inwele lenzipho sezivunyelwe ukuvula lokusebenza ngokugcweleyo. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isimemezelo sika Ramaphosa lesi besilinde ngamehlo bomvu izalwane zeZimbabwe ebesiziqede phosa inyanga ezimbili zihleli ezindlini.
In each instance, specific and stringent safety requirements.
Ukuvula kwalezi indawo kuphelekezelwa imithetho eqine kakhulu okuzafuze kube lobufakazi bokuthi umuntu wonke uyayizwisisa kungakavulwa.
And protocols will need to be strictly adhered to.
Izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisebenza endaweni zokudlela lapho iningi lazo ezipha ukudla emathebulini, waiters and waitresses ngolwemzini. Abanye njalo basebenza emahoteleni besenza umsebenzi ofanayo kanye lokulungisa izindlu zezihambi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Ndumiso Ndlovu uthi balemukela ngezandla zombili leli nyathelo njengoba iningi lalaba bantu besebephila nzima kakhulu kwazise abanye sebexotshiwe lalapho abahlala khona.
Most of abantu eGoli basebenza ama-restaurant, amanye ama-waiter baphila ngakho for many years besiphila ngakho lokho. Namasaloni abanye basebenza lapho bathembile lapho. Bekunzima kakhulu ngaleso simathi sikhona. Ukuhlala eGoli futhi kulezi ndleko zakho melo udle melo bhatha irent but uma uvele ungalanto oyenzayo uzobhatala ngani uzodlani.
Esinye sizalo seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbezi uthi vele akusazwisiseka ukuthi indaba kusala manye amabhizimusi okuthiwa engasebenzi kanti vele abantu sebegcwele phandle.
I think in reality hayi abavule yonke into isebenze ngoba there is nothing abayenza ebonisayo ukuthi ingavikela umkhuhlane ukuthi ungamemetheki uye kwezinye indawo because angiboni usizo lwakhona to be honest.
Ngokwesimemezelo sikaRamaphosa imihlangano emikhulu layo isizavunyelwa kodwa hatshi labantu abaningi kakhulu sikhathi sinye. Indawo zamabhasikopo lezemidlalo yokulingisa lazo sezivunyelwe ukuvula phansi kwemithetho eqinileyo. Imidlalo efana legolf, itennis, icricket leminye engela kuthintana kwabadlali layo isivunyelwe. Le eyokuthintana okunengi ivunyelwe kuphela ukulolonga abadlali hathi ukuncintisana. Kodwa abanye bathi mangwe uyasola ngalezi mvumo eziza ngesikhathi igciwane le-coronavirus lisidla amahabulo kwele-South Africa. Abahlaselwe yile gciwane sebesedlula izinkulungwane ezingama-80,000. kanti sebesedlula inkulungwane lengxenye sebefile 1600. Melesi 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Singeke hlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela kulabali shumi abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe eZimbabwe izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.